Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namuhla sikhangela udaba lobuthakathi. Amapholisa athi abophe owesilisa eMtare izolo owetheswa icala lokubulala uyisekazi esithi uyaloya. Buvele buyini ubuthakathi? Ukuhlaziya loludaba sixoxa lenyanga njalo eyingcwethi kwezamasiko umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Yisehlakalo esibi umntwana lo obengafanelanga ukuthi agongode kwisikazi ethi yaloya. Angithi bekufanele ukuthi avikele abadala ukuthi nokuphambaniseka okunje kodwa angikwazi ukuthi kuvela ngaphi. Abadala-ke sebezathatha intonga bahambe laye bahlole babone ukuthi kathi into enjalo ivelela ngaphi. Nxa sebekubonile ukuthi uyisekazi unedlozi lokuloya angithi abadala yibasebezamkhuza.
Sesike saxoxa lawe kulolu hlelo lwamasiko usithi wena ukuloya lusiko utshoni kahle kahle khonapho.
Ukuloya lusiko kwadalwa nguNkulunkulu kodwa ke kakulula ukuthi abantu bakunjisisise ukuthi kusukela ngaphi ngoba kakula siqalo umuntu engatsho ukuthi into liqala la iqina la. Yikho-ke abantu badalwa lakho ngamadlozi ngamadlozi ukutshiyana kwawo. Uzakhumbula ukuthi koBulawayo sinentaba esizinda ezizwa kuthiwa zintaba zabathakathi. Kulapha inkosi loBhengula ebulalela khona abathakathi. Kube nendawo emaguswini ejotsholo lekubizwa kuthiwa kusezikungwa lapho wawuxotshelwa khona abathakathi. Sathikela khona le kwaZulu. Abathakathi lakhona babebizwa ngaba lohlupho kudingwe ukuthi kathi isigalesi sivele njani kube sokudingwa kizanuse ukuthi kazidinge ukuthi kathi umuntu owenze lokhu umuntu onjani. Yikho engingakutsho ukuthi ukuloya kulusiko kunjalo kuyaxotsheka abantu abakwaziyo ukulukhumbula lolo siko kwenza ukuthi abadlozwana lawo baxotshe angahlupha abantu.
Lixotshwa njani idlozi lobuthakathi?
Abantu izinyanga zithiyene bakhona abakuphiweyo ukusebenza khona lokho.
Siyake sibone abantu becabana lapha imindeni ngemva kokuya kubo wafa othikamtanda ezinyangeni uze kuthiwa uloywa nguzibani. Abantu bagamulane bavulalane njengakusehlakalo lesi kanti kwesinye isikhathi kuyabe kungela kuthakatha okukhona. Abantu betshelwe ngamasela nje adinga imali ukuthi uloywa nguzibani. Ungathi ludubo olubhahe kanganani elizweni lolo uyinyanga ezinye inyanga siyazi ukuthi lazo ziyawathatha amachansi. Ungathi kubhahe kanganani lokho?
Kuyinto emsibili kukhona khona lokho ukuthi kulabantu abanjalo abahamba becabanisa abantu bebhula abantu ngangithemba kuzona lezinsuku bakhona abakubotshelwe lokho bebhula umuntu gogo bethi uyalola. Yikho-ke isehlakalo esinjalo sikhona ebantwini sinjele ngokufela. Ukufela kungeke baqedwa muntu lobuqili obunjalo bungeke buqedwa muntu ngoba izinto ezadalwa labantu ukuthi kazibe phakathi kwethu zizimbi zinjalo.
UNkulunkulu nxa sisizwa abafundisi bechumayela babangwenye emasontweni bathi uNkulunkulu ngumuntu ohambela ebuhleni. Nxa usithi ubuthakathi badalwa nguye kuhambelana njani khonapho ungabe usuxaka abanye abanengi kakhulu amakholo?
Angithi uye ulokhuza ukusathane wayeyinceku kaNkulunkulu ubona waribhela. Yikho nalamhlanje amahulumende alama opposition party yikho-ke nabo ubuthakathi bunjalo. Yikho asiyo nto engaqedwa ngumuntu ukuthi kudilizwe kube khona kodwa impembi ukuthi nxa kule nto enjalo abantu bababonisane ukwenzela ukuthi ukuthula kube khona phakathi kwezwe. nalezo zinyanga ezihamba ziqhila abantu ukuthi sendilambile kangenza imali masinyane endlela engayishiyo, hhayi akufuneki lokho.
Njengenyanga babungwenya, ungathini kwezinye inyanga, ikakhulu inyanga zamanga ezixabanisa imideni zitshela abantu ukuthi uzibani uyaloya, kugcine kusiba lodlakela lokulahlekelwa kwemphefumulo njengalokho esikubone kusenzakala eMutare, ungathanda ukuthini ebantwini abanjalo?
Ngiyabatshela khona ukuthi yekelanini umkhuba wenu lowomubi. Nga ulambile, hambe cela ukudla kumakhelwane wakho noma esishobeni sakho, kunokuthi uqhile abantu. Nga ungalawo amandla okulapha ungazwa kufosela.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya, inyanga njalo uyingcwethi kwezamasiko. Kwanele Mthwakazi, olimvalelisayo ngenjabulo, yimi uNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.